UMateyu isahluko samachumi amabili lantathu. UJesu wakhuluma emaxukwini la kubafundi bakhe wathi,
ababhali labafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose, ngakho ke konke abalitshela khona kwenzene likugcine, kodwa lingenzi njengemsebenzi yabo, ngoba bayakhuluma bengenzi, bayabopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kodwa bona kabavumi ukuyisusa ngomunwe wabo. Imisebenzi yabo yonke bayenza ukuba babonwe ngabantu, ngoba benza izicwatsho zabo zokukhuleka zibe banzi, lentshaka zengubo zabo zibe zinkulu. Bathanda indawo eziphakemeyo ekudleni lezihlalo ezingaphambili emasinagogeni, nokubingelelwa emdangeni, lokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Kodwa lina kalingabizwa ngokuthi rabi, ngoba munye ongumfundisi wenu, lina lonke lingabazalwane. Lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi nguyihlo, ngoba munye onguyihlo osezulwini. Kalingabizwa ngokuthi lingabafundisi, ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu. Kodwa lo omkhulu kini kabe ngumfokazi wenu. Lo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, lalo ozithobayo uza kuphakanyiswa. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba livalela abantu umbuso wezulu, ngoba kalingeni lina, labangenayo kalibavumele ukuba bangene. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lidla izindlu zabafelokazi, la ngokuzenzisa lenza imikhuleko emide, ngakho ke lizakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lidabula ulwandle lomhlaba wonke ukuba liphendule abe munye owabezizwe, kuthi nxa selimphendule limenze indodana yesihogo ngokuphindiweyo kulani. Maye kini baholi abayiziphofu, ngoba lithi ofunga itempeli kanani, kodwa ofunga igolide letempeli uzibophile ngesifungo sakhe. Zithutha eziziphofu, kambe kuyikuphi okukhulu, igolide ingabe itempeli elenza igolide libe ngcwele na? Futhi lithi ofunga i-altare kanani, kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile ngesifungo sakhe. Ziphofu, yikuphi okukhulu, umnikelo ingabe i-altare elenza umnikelo ube ngcwele na? Ngakho ke ofunga i-altare ufunga lona lakho konke okuphezu kwalo. Lofunga itempeli ufunga lona laye ohlala kulo. Lofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu laye ohlala phezu kwazo. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lithela okwechumi kwemfe lolude lamakhomane, liyekele izinto ezinkulu zomlayo, ukulunga lesihawu lokuthembeka, belifanele ukukwenza lokho, lingakuyekeli lalokho. Bakokheli abayiziphofu, likhetha umnyane kodwa liginye ikamela. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lihlambulula ingaphandle yenkezo leyomgano, kodwa ingaphakathi igcwele ubuhwaba lokuphanga. Mfarisi ndini oyiziphofu, hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo ukuze ihlambuluke lengaphandle yayo. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lifana lamaliba aconjiweyo, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lokubi. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi, ngoba lakha amaliba abaprofeti, licecise amaliba abalungileyo, lithi uba besikhona ensukwini zabokhokho bethu besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofeti. Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofeti. Sukani qedisani okwaqaliswa ngokhokho bethu. Lina zinyoka, nzalo yamabululu, liza kukuphepha kanjani ukulahla kwasesihogweni na? Ngakho ke khangelani, ngithumakini abaprofeti labahlakaniphileyo lababhali, abanye babo liza kubabulala libabethele, abanye liza kubachaya emasinagogeni enu. ngibaxotshe imizi ngemizi ukuba kwehlele phezukwenu igazi lonke elingelacala elachithwa emhlabeni kusukela egazini likaAbel olungileyo kuze kufike egazini likaZekaria indodana kaBarakiya elambulala phakathi kwethempeli lealtar. Ngiqinisile ngithi kini, zonke lezi zinto ziza kwehlela phezu kwalesi sizukulwana. Hawu, Jerusalem, wena obulala abaprofeti, obakhanda ngamatshe labo abathunyiwe kuwe, bengithanda kangaka ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso, ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa kalivumanga. Kangelani, indlu yenu isele ilunxiwa. Ngoba ngithi kini, kalisoze la ngibona futhi kuze kufike isikhathi sokuba lithi, obusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.